nabo 4 AM abantu abangaziwayo abebele lokhu zenimoto ezilanga ezingela manamba bebehamba emalokation ezindlini okuhlala khona ama-activists e-MDC bedinga abantu. So bakwanisa ukubamba othiwa Prince Mtare, bamchaya ngabo 4 AM bamchaya baye mdampa eMthapa police station. Kwabe khona the whole day amagqeda ebemathende khonapho eselokhuzeni seMthapa, because amapholisa bebesithi asikwazi ukuthi kuphenzeni ngaye ngoba kula charge akulani for ngubuya wachiywa. Kusukela khonapho amapholisa agcwele ngabo 11-12 amasoja besenza ama-march begijima phakathi kwetown ku-CBD behlabela ingoma zempi zesetown. Ikho kwenzakale eGqeberha.
Yes, ngathi-ke khonokho-ke ukuthi bavimbe ukuthi lingatshengiseli, ligcine lisenzana emthethondaba, lihambile yini?
Ngenxa yesikhathi kube very difficult kuma-lawyers ukuthi bahambe ngoba bebesebe-attenda futhi abantu abachayiweyo abavaleliweyo abasakwanisanga ukuthi bahambe khona ngenxa ye-ban ngoba besebesenza indaba zabanye laba abachayiweyo oPrince Mtare and the other guys.
Singathi-ke kugcine abantu bengatshengiselanga emgwaqweni.
Ya, kugcine abantu bengatshengiselanga, kodwa abatshengiseleyo ngamasosha lamapholisa ngoba bebekhona besetown betshengisela sibili begijima behlabela.